Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo isikhathi half past 2. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 2 kumpalakazi 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa zeguqule idali labaphathi intambo bakahulumende wakhe. Waxotsha obe ngumphathi intambo wezemfundo yaphansi umnumzana Lazarus Lokora. Idale lephalamende liyaqhubeka ngokudinga imbono yabantu phezu kwenguquko abafuna yenziwe kumthetho wezokhetho. Silalo njalo ihlandla lokubingelela izihlobo labangane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa zeguqule idali labaphathi intambo bakahulumende wakhe waxotsha obe ngumphathi intambo obona ngezemfundo yaphansi e-primary umnumzana Lazarus Lokora yena obehlezi esola kakhulu ngababalisi labazali. Embikweni ethulwe ngumabhalane osebenzela ehofisini kamongameli uDr. Mishek Spanda namuhla. Umnangagwa uthe osethethe isikhundla sikaLokora ngumnumzana Paul Mavima yena obe ngumsekeli kaLokora. Ukhiphe njalo obe ngumphathi intambo obona ngendaba zezisebenzi usikhwicamfundo Clever Nyathi wafaka unkosikazi Petronella Kagonye. Unyathi yena lomnumzana Christopher Mutswangwa kanye lomnumzana Joshua Malinga sebengabacebisi bakamnangagwa. Umutswangwa ube ngumphathi intambo obona ngokwethulwa kwemibiko kukhabhinethi ethulwe ngumnangagwa ngolwesine. Kodwa wenze inguquko le ngoba ubephule umthetho sisekelo ngokukhetha abantu abangayisiwo malunga edale lephalamende abayisishiyagalombili ukuba ngabaphathi intambo. Umthetho umvumela abahlanu kuphela. Ababalisi labazali bamukele ukuxotshwa kukaLokora ngenjabulo. Sixoxele siphatha amandla senhlanganiso yababalisi, iProgressive Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Vusumuzi Mahlangu.
Thina njengenhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe siyawamukela lokho njalo sikubona kuyinto enhle ezadala ukuthi-ke imfundo yeZimbabwe ithuthuke ngendlela ebiyo yona ekadeni kungakangeni uDokora ngoba nanzelela ukuthi umnumzana uDokora lokhu abesekwenza bese kuyikudiliva nje konke okwakhiweyo kusukela lize leli lithatha izibuso kuze kube namhlanje ngoba sinanzelela ukuthi-ke ngecurriculum le entsha ube sevele-ke esedeliva njalo ebandezela ababalisi njalo edala ukuthi kube lokukhonona kakhulu kakhulu ebazalini nakubabalisi.
Kuyini okulethwe nguLokora elikhangelela ukuthi umphathi intambo omutsha uPaul Mavima akwesule?
Ye, okokuqala esikhangelele ukuthi kwenzakale ukuthi-ke ngemva kokubhalwa kwe-curriculum entsha le esikhangelele ukuthi-ke kuzabizwa abantu ikakhulu laba esibabiza abaphatheke kakhulu kwezemfundo ukuthi-ke kuboniswane ukuthi-ke i-curriculum le inga kwa njani ebantwini. Njalo siyananzelela ukuthi-ke ku-curriculum lapho okunye futhi okunye kuguquke yindlela okusekube sekufundiswa ngayo.
Ubaba uMavima eqala nje umsebenzi, kuyini elifuna aqale ngakho ukukulungisisa ukuze izinga lemfundo liphakame?
Ikuningi kakhulu okumele kwenzakale, ikakhulu kubanga labantwana abase-primary. Yathola ukuthi-ke abantwana sebenikwe ama-subjects abamaningi. Ngikhuluma ngekathesi bakhona abanye abantwana form 3, form 4 abathi nxa kunje kwangcono bona bayekele isikolo ngenxa yokuthi-ke kuningi osokumele kwenzakale laphana osokudala ukuthi-ke kukhangeleke imfundo iyinto enzima kakhulu engenelisekiyo ngoba siyananzelela ukuthi ke lokho abakubiza ngokuthi ngamathasi kuzifundo lezi kuningi kakhulu ongakuthi umntwana wenza iproject or i-dissertation kuyo yonke i-subject ayenzayo okungenzakaliyo sibisi lo muntu owenza i-degree kumbe ofundo eziphezulu e-masters akenzi ama-project amabili kumbe amathasi wenza i-project ibenye kuphela
ukuthuthukisa impilo yenu njengababalisi kuyini lingathanda ukubona kusenziwa ngumavimba
ye okokuqala sizafuna ukuthi umavimba akhangelisise udaba lwe teaching professions council udaba lwe teaching professions council oliyilo esikhangelele ukuthi lincedise kakhulu ekuthuthukiseni impilo yombalisi emsebenzini uDr. Veselthethe walifaka ekhwapheni walwenzulwane lokhu siyakusola kakhulu ngoba uhlelo lolu sikhangelele ukuthi luhlanganise ama-stakeholders kumele luhlanganise abezemfundo kumele luhlanganise abaqhathi uhulumende kumele luhlanganise lezisebenzi ama-union ne-industry babe yibo abantu abaphathekayo kulokhu uthi ke kwenzweni njalo lukhutshwe njani kodwa ebese sikubona lapha ukuthi ke uDr. Veselthethe walwenzulwakhe walifaka ekhwapheni engani ngolomzwakhe ayo lwesizwe
umnumzana Vusumuzi Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Abaningi bayazibuza ukuthi uMnangagwa ubenze iphutha elisegcikeni kangaka elokuthatha abaphathintambo abedlula labo abavunyelwayo isisekelo sombuso kutheni yena eligqwetha. Sixoxele encwethi kwezombuso welizwe uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Ukuthi vele ubengakwazi kodwa wayehlunganela eParliament kanti bayenza izinto bengacabanganga umuntu owadisayi khona isihlelo sombuso sibhalwa sitshengisela vele ukuthi amalunga eParliament afanele uthethe nguminista ufanele uyemalunga abedlulangana eParliament kumbe engakhetha abantu abayiziyo abangu-5 so utshengisela vele ngihlala ngikutho ukuthi imibono yakhe yayikhaliphanga
abamcebisayo labo bebengaphi engaba yenze lokhu yedwa kumbe mhlawumbe uphathisane labebutho labo abangawaziyo umthetho
ngibona ngathi ngabe iphathisane labebutho kodwa amebutho lakhona ngendlela abayenze ngayo kukhutshwa umkhandi bangathi bakhaliphile lokho nje njebangayithitsho nje ukuthi sokuthengisela ukuthi yikho kwakudinga ukuthi asebenze labantu abathi imisebenzi ama-technocrats babe bamtshela nje ukuthi hhatshi lapha sephula umthetho.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezombusazwe. Siphinde saxoxa njalo legqwetha umnumzana Dumisani Dube yena othi abacebisi bakaMnangagwa yibo abenze iphutha.
Iphutha libulabo abamcebisayo abaguqela uDr. Mishek Sibanda lowayenzukula yofanele bemazi ngoba siyavuma sokuthi uMnangagwa ligqwetha but fanele ikhumbule ukuthi kazake i-practice njengegqwetha but kodwa kahle kahle umongameli vele ulabantu abamcebisayo abaningi yibo fanele bebe bemazisa
kodwa njengomuntu obengumkhokheli kahulumende kudale lephalamende imithetho ubeyibona isethulwa ipaswa nsuku zonke lesisekelo usibonile silotshwa saze saphutsha into angayinanzelelanga le
nokulandela ipolitiki kuyafana nokuthi nxa sikhuluma of course ngezepolitiki siyakuthakazelela ukuthi umgaba uphumile but sengasigxile kakhulu emthethweni uqamule imithetho eminingi kakhulu but nxa yokuthi umuntu besefuna umgaba uphumi lokungasebamhlakanayo ukuthi uphume njani even yokubothwa okuxotshwa kwabanye amaminista even omphoko labokasipela uqamule imithetho eminingi kakhulu but ihlubo yokuthi abantu bonke bathabile nje ukuthi uthi umgaba uphumile but akula muntu enanzelelayo ukuthi usukela makuthi sithethethe ovilizwe le mthetho eminingi qambileyo.
Sizabona yini uhulumende kaMnangagwa eqhubeka sephula imithetho okhuluma ngayo kumbe sizabona eyihlonipha imithetho yelizwe?
Nokona kwamambona ukuthi imithetho yelizwe izahlonishwa umzekeliso i-judgment yethu eyayikhona last week labo ade bevumelane nokuthi indlela yami ethethe ngayo umbuso lokuxotshwa kwaMnangagwa kube liphutha so ngokubona kwami mani ukuqala kwamalanga lapho umthetho ezabulandela lokho kusho ipolitiki
amalungelo oluntu wona ke ubona ehlonitshwa elondolozo
mboni malungelo oluntu elondolozo umzekeliso uthombe ugciniwe formala adlile ivisi labanye abakushiye badlulile for amalanga adlulile. So kusobala ukuthi amalungelo wonke asoze ntedosa. Okunye kwesibili ukuthi amabutho sethethe over umsebenzi wamapholisa. Kumntu uyathengisela nokuthi amalungelo oluntu asoze ntedosa. Iphutha nje ukuthi abantu bathabele ukuthi abanadi beshwalise nzima othombo bese ngomyethe for amapholisa. Ngibakrisafa. Bayisakanyela kahle kahle amalungelo oluntu amboni. Singena esigabeni esinzima njengesizwe.
Uyacho ukuthi amasoja yiwo asegcina umthetho yiwo asesenza umsebenzi wamapolisa sizwa bekhala abantu abaningi bathi kabasahlalisekanga emadolobheni lapha ukuthiona bebona amasoja ebhodaboda kwesinye isikhathi ayabakhiphisa izithupha kuyini elikubonayo njengamaqweda
kulawa ngikho ground kulokwesaba okukhulu kakhulu ngoba umuntu abavumelani ukuthi into leyo esiqalile siyenzakala lihlupho olukhona kunzima kulalapho abantu bangabalekela khona siyazi ukuthi umgaba kulalaba abantu abaningi isikhathi seground but emavini amathathu nalawa kuthiwa kuvunyelwana nje kuthiwa uphiwe iminithi so kulento eziningi kakhulu okwenza ivini la magqwete labantu abathi balwela amalungelo abantu babe lokwesaba lokuthula kakhulu yikuzona nje emavini amathathu adlulileyo Madishwana amagqwetha wenhlanganiso ezimele abantu ezakhipha ama-statement oweza kukhuluma ngokwakusenzakala. Bonke abantu bathula bafuna ukubukela ukuthi kwenzakalani.
Lani njengamagqwetha kuyalethusa ngezinye indlela lesaba.
Njengoba nijile ukuthi akusalandeli umthetho sokulandela umthetho wamabutho. So okwenzakalayo ngesikhiwa sithi akusela civilian rule vele. Sesifuswa ngamabutho lizabona ukuthi even umongameli uxhaswe ngamabutho even abamsekelayo abaministers. Isandla samabutho ziyakhanya ukuthi yiwa asebebusa.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha sixoxela ekubulawayo. Amalunga edale lephalamende ayaqhubeka ngemihlangano yokuthapha imbono kaZulu namuhla phezu kwenguquko afuna yenziwe kumthetho wezokhetho i-Electoral Amendment Bill. Sixhume iqwe ingcweti kwezombusazwe umnumzana Efihle Lancube sambuza ukuthi yiphi inguquko uZulu ayikhangeleleyo.
Okufunwa ngabantu bakukhuluma kusuka ngo-2009 besakha isiselelo sombuso kwaze kwafika ku-2013 baya ku-referendum baya kwe-parliamente bakuvuma ukuthi yikho lokho abakufunayo. Bafuna is-electoral act ukuba ihambisane nesisekelo sombuso esikhuluma ngokuthi abantu bamele bakhululeke ekukhampeneni ama-political parties abayathandayo bavote ngendlela abafuna ukuhamba ukuvota ngayo. Kanti phezu kwakho konke into eyiyo ekhalazisa abantu yikuthi lokho abantu abayizizalwane zeZimbabwe abahlala ngaphandle bengakavunyelwa ukuvota nakuba isisekelo sombuso sicacile ukuthi bamele bavunyelwe ukuvota. Ingakho ke ngicizelela ukuthi vele abakufuna abantu bakukhuluma bakubeke esisekelweni sombuso ukuthi kumthetho kawuguqulu uhambisane lesisekelo sombuso esiyiso esimele intando kaZulu lokho okufunwa nguZulu.
Indaba yokuthi izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe zivunyelwe ukuvota zikulawo mazwe yinto obona uhulumende eyamukela.
Akululu ukuthi akwamukele khona lokho ngokuba uyakwazi ukuthi labo bantu abeze ukuvotela iZANU-PF. Angithi phela basuswa yiyo ibunzima bombuso we-37 years lezi. Umbuso obulela abantu, obandlulile abantu, othetha amalungelo abantu, wathatha imisebenzi wadiliza konke okade kukhona okade kungahlalisa abantu elizweni. Ngakho-ke labantu abasuke bebalekela iZANU, iZANU ayifuna ukubalandela khona ngalokubapha ithuba lokuthi bavote. IZimbabwe ngazo zonke indlela ikhalaze ngezezimali, ikhalaze ngamasasi, iqambe lokhu lalokuyana ukuba abantu bangavoti. Kodwa isisekelo sombuso simile la sithi kabavote, bamele bavote. Hayi lokho ukuthi kuthiwe hayi siyalivumela ukuthi livote, suka lapho ukhona, suka eWashington, suka eMoscow, suka eCanberra, suka eCape Town, suka lapho ohlezi khona ubuye uzovota ngosuku lokuvota. Kumele kwenziwe ngendlela amazwe onke akhululekileyo esithi ngama-constitutional democracies ayokwenzayo. Okuyukuthi kuyasuka abantu bayevotisa ngaphandle, kuvote kuma-embassies, kuvote endaweni kathi kune kubuye kuvunyelwe lokho esithi postal vote ukuthi ungathumela ivoti lakho ngencwadi lize elizweni lizobalwa ukuthi uvotile lawe njengabanye.
Bengibona kuma bona kude lapha kwenye indawo lapho abantu abapha khona imbono yabo. Omunye ubaba phakamile wathi sicela ukuthi amasotsha abe khona nxa kubhaliswa lalapho kuvotwa ukuze izinto zihambe kuhle ngoba amasotsha ngabantu abathakazelelwa nguZulu. Njengesikubone kumaviki edluleyo eze ehluthune intambo zombuso. Abantu abanjalo bayinanzelela yini ingozi yokuba khona kwamasotsha emphakathini?
Ngabakunanzeleli basuka abantu bathabe kakhulu ukuzonda kwabo umbuso kaMgabe lo okade ukhona kumbe uMgabe na ngokwakhe iminyaka yonke leyi bebusa. Abasakunanzelela ukuthi kakuhlanga ukuthi ususe uMgabe usufa kokunye okufana naye kumbe okuzakona okwedlula uMgabe. Nxa kuzabhaliswa kuzavotwa kumele kube indawo ekhululekileyo ukuthi noma ngubani umuntu ongakaze ahlane lesotsha ongakaze ahlane lepolice afike ekhululekile kuleyo ndawo. Indawo yokuvotela yokubhalisela ukuvota ifanele ibe yiyo ekhululeka okwedlula zonke izinto. Ungumuntu nje okhuluma kanjalo ongananzeleli ingozi yokuthi abantu nxa bebona ikutho phakathi emphakathini kumbe lapho kuvotelwa khona bengethuka. Kanti-ke futhi intokozo ngamasotsha le khona evele kulamalanga isengayiguquke kusiya ngokuthi babuse kanjani. Uzabakhipha nini-ke njengoba uyabusa ubaphe igunya lokuba lapho kuvotelwa khona?
Lona ukhetho ubona luqhutshwa ngendlela ekhululekileyo yini eyamukelwa nguye wonke umuntu ngisho lamabandla aphikisayo?
Ukhetho luza kuya ngokuthi iZANU-PF ibone ukuthi ngaluwina yini. Ngabona kuyikuthi kulula ukuthi luwine luzaba ngolukhululekileyo. Inkululeko yakhona kangitsho yonke epheleleyo ngitsho eyeneliswa iZANU-PF. Kumele sinanzelele ukuthi kukhona ezinye izinto iZANU-PF esithi ngesikhiwa incapable of doing. Ukukhulula abantu, ukuvuma inkululeko yabantu vele kakukho phakathi egazini leZANU-PF. Kodwa nxa ngabe ingabona ukuthi ukhetho lo lingaluwina loba amabandla ezombusazwe ekhululekile kukhampela abantu bevote ngendlela abafuna ngakhona izabayekela bavote ngendlela leyo. Kodwa ingabona ukuthi abantu bangakhululeki ingaluza akuzukuba lokhetho olukhululekileyo. So sokuyakuya ngokuthi yona iZANU PF ibona kanjani ukuthi izinto ziyayimela kanjani. Ingabona ukuthi kuyaphumelela, ingakhulula, ingabona ukuthi kunzima, singabona ubunzima obukhulu kakhulu. Khumbula ukuthi sekungena ibutho futhi embusweni.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 a.m., 2 p.m. lango-7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi athi 909 Medium Wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine, land of plenty,
land of blue sky, land of promise. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamasiko esintu kweleBotswana isibanye Cultural Society iza kuba lomcimbi wokunanza abadlali benguqu abagoqela uPeter Ndlovu eGaborone kusasa. Nyakenye inhlanganiso le iqale ukunanza imisebenzi yabantu abaphumayo kakhulu eMandebeleni. Kubika uMartin Ngwenya.
Umphathintambo wenhlanganiso yesimunye umzana Sifas Chuma uthi lonyaka babone kuqondile uhlonipha umdlali olodumo uPeter Ndlovu labanye bakhe adlala labo uqembu leHighlanders uPeter Captain Oxonkomo kanye loDouglas British Mloyi. UChuma uthi leli lilanga lokunanza amasiko esintu lapho kuzadliwa ukudla kwesintu. Uthi induna umhlanhla yamangwendiweni wentaba zinduna uzabe engumhlonitshwa kulo mcimbi.
Douglas Mloyi, British Peter Nkomo Okso, sikhangelele lo Peter Ndlovu. Lawa ngama-guest esikhangelele ukuba ona. It's actually our culture has decided ukuthi every year sithi appreciate abantu bakithi asebebele contribution ku society. Khulu nje sizama nje ukuthi sikhulise amasiko akithi njalo ne identity nje abantwana lathi sisendizweni lengasiyo singadi lose i focus ngokuba semzini.
Omunye weZimbabwe kwele Botswana umnzana Stanley Ncube njalo engumlandeli weqembu leHighlanders uthi uqondile uthi inhlanganiso ezifana nesibanye ziphe inhlonipho labo abafake isigaba sebandebeleni ezingeni eliphezulu.
Siyajabula ukuthokozelela amaqhawe ethu nxa ihlonitshwa ngale indlela. As a country sibona ngani we are not doing enough, kodwa iregion nxa ibahlonipha ibanika i-recognition enje siyajabula kakhulu.
Nyakenye isibanye iphe inhlonipho kumadinda Ndlovu, uLawrence Phiri kanye lowezembali umnzana Phathisa Nyathi. UJuma uthi njengenhlanganiso bakhangele okwenzakala ekhaya belethemba lokuthi isimo sizantshintsha njalo ukuthi bangancedisana njani ukuthi baqale amabhizimusi angabaphathisa ekhaya. Inhlanganiso yesibanye iyanceda amalunga alahlekelwe isihlobo kumbe kukhona oswele imali yokuyangcwaba isihlobo ekhaya. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 Sabron kwele Botswana.
Yes, this pelileke ezamanje isikhathi 10 minutes to 3 o'clock. Singeneke kuhlandla lokuzilibazisa sikhangela incwadi elisibhalelele zona abalaleli libingelela izihlobo labangani. Incwadi yakuqala engiphetheyo ngevela kumeluleki Boyo uthi linjani msakazi, ngithanda ukubingelela imuli yonke yakodombo kwindawana zonke zelizwe. Ngibingelele unkosikazi wami labafana bami u-advisor lo Freeman abase-Colenborn. Unomeni Mkize, Mkize yena uthi linjani emsakazweni, ngicela ukubingelela umama uManxumalo labo sisi engazalwa labo kumama ngasegwelushena esigabeni saseGangamuke. Ngabagcina kudala yimi uNomeni Mkize, ngiyabonga. Uqinisela Vivante Dabengwa uthi ngibingelela abakudabengwa eZimbabwe umkami uMatha nomntanami uSiyabonga, abakomazinyana eSt Faith, ingoma ngicela uMajayivana isitimela saseGoli. URapelang Tsepo Ndlovu laye ucele uMajayivana uthi unjani msakazi, ngicela ukubingelela umdeni wami wonke wakoJoba eKhezi Embembiswana, ingoma ngidlalela uMajayivana noma yiphi. Omunye njalo ucele uMaji ngubheki Ngwenya, ngibingelela izihlobo labangane eKhezi Homestead, ngicela ingoma kaLove uMajayivana lelizwe kalilamali. Asisayeke sizweni leyi ekaMaji. Isitimela saseGoli, ingoma ezishayileyo uqinisela Vivante Dabengwa, uRapelang Tshepo Ndlovu loBheki Ngwenya. Siqhubekeke ngencwadi zenu balaleli. Ngiphethe eka Robson Mngale uthi yena ekhaya eZimbabwe, ngibingelela ubaba umntanami uAmanda umna wami uLunia Misozi labazukulu bami bonke, ingoma ngicela eyamaChikos mama. Kuzoba lo Martin Mkomo uthi yena ngithanda ukubingelela izihlobo zami zePlumtree eWuwana, ngibuye ngibingelele ibandla engisonta kulo elikhokhelwa ngumfundisi uZet Nkiwane. Ngigcine ngani emsakazweni, ngicela lingidlalele noma yiphi ingoma eka Deborah Fraser. Yeah. yatela chu 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 yatela ngamandla. Tela ngamandla sokuseduze ekhaya ingoma kaDebra Fraser esishayele umlaleli uMartin Emungwenya. Siqhubeke ngencwadi zenu balaleli kulo Derek Ndlovu Van Kalange. Uthi yena ngivingelela abazali kanye lesihlobo zami esendaweni yakithe Plumtree. Ngithi ngizolibona maduze nje nguDerek ngiseJoburg. Ubadlalele ingoma yendolwane noma yiphi kuzoba lo Montana Mpofu. Uthi kunjani msakazi, ngibingelela izihlobo zami zakompofu konzoli labanye abangaziyo ingoma ngicela endolwane ethi sizokulungisa. Yebo, nanso ke ingoma yakho mlaleli Montana Mpofu. Sizwe kulungisa ndolwane Super Sounds. Boni Ncube uthi wena salibona nemsakazweni, ngithanda ukubingelela bonke abantu basedikili eCholocho. Thandiwe Mlotsho uthi wena unjani msakazi, ngithanda ukubingelela imuli yami eGwanda lesihlobo zonke, ngicela ingoma yendolwane ethi sunduza ubaphushele eceleni. Ayibongwe Mpofu uthi ngibingelele ingane zami ekhaya eFlabosi komavima, ngisithi ngilithanda kakhulu lonke ingoma loba yiphi. Peter B. Ncubezi, ngiyabulisa msakazi, ngithi ngithathe abathathu, umama ongizalayo lonkosikazi wami lengane yami, ngithi kubo ngiyalithanda over isigodi kuseplumtree. Obingelelayo nguPeter Ncube awakhiwe wasemhlohlweni sitshela. Uthi yena ngibingelele ikhehla elizala mina nesalukazi sakhe nabo bonke abangaziyo ekhezi emhlohlweni. Ngiyabonga, ingoma ngidlalele uMoji noma yiphi. Konke lokhu sizokulungisa sisonke ndolwane Super Sounds. Witness in layer uthi sakubona msakazi omuhle, ngibingelele isithandwa sami nabantu abami esigabeni sakumadlambuze Plumtree. Ngibingelele bonke abangaziyo, ngiyabonga. Toboka Ndazi, isikhathi sesambile bakithi. Uthulani Khumalo School uthi wena amashono zihlobo kwaneleke okwalamhlanje, bekukuhle zihlobo zami ukuba lani emoyeni ngalimini enkulu. Asihlanganeni ntambama ngo-7:30. Oluvalelisayo kwamanje ngontungamilinkomo Matuka Nduna wafuphatile.